sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-31 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe.
In fact, Mnangagwa adi kwimzani PF banonifonela ama MP ake kuti mdhara kuno kudzukisa bhora musango.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. Ibandla leZanu PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngatshaya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yeRudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imthethwandaba ukuthi anqobe kukhetho. Esipha umzekeliso wamalunga ibandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalele ephalamende awebandla leZanu PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yibhora msango. Ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Atikoni kurekera munhu achiita madiro acho china. Nyika ndeyenyu, nyika ndeyenyu, nyika ndeyako. Murikuona here? Kominare mukomana? Kominare mukomana? Kominare mukomana? Saka isusu haiwa. Zvekuti uri ndingikwani, ndiri ani? Haisiri nyaya yemapato. In fact, Mnangagwa adi kwimuzanu PF. Vanondifonera ma MP acho kuti mudhara kuno kudzukisa bhora musango. Ndikati roera musango, sango racho ndini ndakamira ku. Vanzi wanyanya mudhara we, ndikati aita sei? Zvikanzi anodya nevana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plasikero tiri kuona kuti ari kutoriwadha vamwe vanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka vakuita mapato anonzi fasi.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZanu PF zehlele esigabeni senkayi eMathebeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkayi ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Bebe Tabela, Betita, Jalavasilda, Esvelem Lunyan, Mtanun, Bandales, and PF, Ukangasela, Uketo, Orukuruzayo, Nuzanango, Kacho, Msegel Wakam, Nuzan, Constantin Chuenga, Amalungas, and PF, Alas Kul, Damatelland, Ganye, Lesinye, Isabelo, Wangsel Wakam, Nuzan, Perezelam Pogo, Labani, Unige in Kokeli, Zumtabu Imbuzi, Unige is Goras in Tatama Computers, Otuza is Fundus Cabin Lesi, Nangaka, Kalamubonga, Abantumenkai, Mumsegela, Wahaya, Abatabla is Samandebele, Lamakosa Kona, Woody, Baltenye, and Sisabo. Uthele Zimbabwe leta kwela pambili ngentuthuko lenxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga. Umnangwaka uthe uhulumende wakhe wakhepha idama elikhulu lokuqeda inhlupho lwamanzi emathaleni North lakobulawayo eleGwayi Shangani Dam kunye nokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 78 ngakho-ke amagesi ngasahluphi. Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke, wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye. Umnumzana Richard Moyo, umgcinihlalo webandla leZANU PF esebenza emathaleni North, uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangako.
See, much not. Ukuthi wasukumisa idame sale selehlula amadoda lamadoda since 1912 amakhiwa abuya umbuso wamakhiwa waze wadlula, but wena your excellence usuliyakhile idame lonyaka siyabamba amanzi.
Abakhuluma ngakangaka umgwaqo wenkayi Bulawayo Road osugugudeke okwamangalisayo, uhulumende wehluleka ukulungisa umgwaqo lo okweminyaka leminyaka wona uqakatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhetho ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla, uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancindisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe isikhathi sokuvala kwe-nomination court sesitshayile, uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu, siyamkhampenela national siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party layo liyancindisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima emanga kobulawayo bangu 18 nasemath North. So ke siyalicela ke mthwakazi omuhle ukuthi chasani ama candidates ethu ayemthwakazi Republic Party.
Kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela eBinga esiyakhankasela ukhetho oluzayo uza kuya eCourt Park ke ngolwesithathu. Ngimela Studio 7 ngisenkayi kamera mu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Sibanda. Lokho kusukudaba lwezokhetho, ibandla leZANU PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Lokhu kwethulwe lilunga le-CCC uNkosazana Molly Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edale lephalamende ngeviki edluleyo. Kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini.
Izolo besihamba senza ama door to doors ethu, sadlula kwejeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe. Sathola kule mota yeZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe. So kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asidingi ubudlanga udlanga, thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana. Manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha.
aloke ngukhosazana Moli Dlodlo onqintisa ukumela isigaba senkayi eSouth edale leSenate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkayi South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edale lePhalamende engoyibandla leZANU PF.
Ah, oh, hayi chibo. Ibugwala sebe sesaba i-election u-23 August useseduzane sebeqhuqa. Kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki. Angithi ngingumuntu wenkayi, ngumntwana wenkayi, ngikampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August, a day before elections. Ngihamba all over ezimfeni, ngihamba siyabona abagulayo, ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela. Angithi mina angisuye lowana u-missing MP. Ngingu-MP otshona labantu, ongena ebantwini ngezizathu ezihlukene. So obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo. Okokugebha isikhathi sokugebha nyasithatha ngabhishuwa sokutshona ngigebha. Lukuvalo nje sebe sesaba i-election, angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo. Kakungisibindi uJabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile useseduzane. Kungisibindi ndoda. Asambe mfowethu siye kuza ukuthi abantu bathini, siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August. Uyekele ukububanga umsindo.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani? Ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle. Enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulisana. Siyabingelelana nje ngidlula phamba kwonzololo nyamtshayeli uta owezaphu. Kuyabingelelwana, hayi ke layo uhadebe, hayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane. Asila problem thina enkayi South, iqiniso kukampenwa nje kuhle, kampenwa kuhle. Okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina, hayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumlimi. Ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini. Nguyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe, yena umlimi. Kodwa ukhampena zonkeni siyakhampena nje. Akulonge lacitsha lo khampena, ongelathuba lo khampena, siyazikhampenela kuhle. Akula problem.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele ePhalamende engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Ever since this paper, did you see the headlines? Ever since this paper,
Uma manje sikhangeleke eziphume kuHerald. IHerald lodaba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi omela isigaba seNorton edalele iParliamente ezimele uMnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakaza ayisalibonani bakethi mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhulumayo enkulumane. Ah manje lapha mfana misicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani sivota njani njengoba uBulawayo usumthengisile. Hawu ithengisile uBulawayo mfana nami asisakwazi ukuthi siyakwenze njani ungayisoli izano but izano ungayisoli wena lapha uzirateile waqeda ukuzirate wachaya on goal wawu umthengisile uBulawayo indaba yeSupreme Court ihlukanani layo ona wena sitshele iway forward ngoba iSupreme Court asozele iwini la uyakwazi lo ukuthi alisozele iwini appeal eSupreme Court so akusitshele iway forward ndoda manje right sivotela bani amasitha ahambile wonke ngu-12 angu-3 vele asehambile ngoba awakhontestwa ngakuliven i-opposition ekhontestile asekuzani izani edingani koBulawayo uyabona manje ukuthi manje uyifakile izani koBulawayo usuyifakile and ifakwe nguwe iphathi bani chamisa ingela ama-structures iphathi bani engela leadership u-leader okhona lapha nguwe kuphela nguwe o-leader ama spokesperson zakho bangapho tendayibithi bangapho shimencuku bathathele bonke amandla kona owenza ukuthi bangahamba emaraleni akho vele it speaks volumes.
Yes, bingelele enkundleni. Yes, sizile basakazi ukuvinjwa kwabantu abayi-12 abe-CCC kodwa ke basakazi mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe bantu bakoBulawayo konke lokho kwenzakalayo kungamaqhinga ezano kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-CCC likothola futhi selisilwa lodwa ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo lina hlalani phansi liphumele sisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla ngoba yiyo indlela esebenza ngayo siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento nayo kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani indlela lizaba layo isinqumo lizaba laso lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga sifinyelela abalaleli ngithanda nje ukubuza ubaba uChabango lo beyisikhulumeli se-CCC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama-MPs awe-CCC akonteste kube izano kuphela yona ngendlela akhuluma ngayo ukhanya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona kodwa mina mbona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izano ngoba ngabe kathengwa ngayizano angeke nge last minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento laye obephakathi wayo yena wenzeni ube kuphi ngesikhathi bephuza mbe uzowe sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha wayekuphi bese hluleka ukuthi bebonisane izinto zona ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni ke usemi lapha mi ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi kwayo ngabe wayesola kusese lesikhathi bayi so umuntu uma ethengwa izano kayekele ukukhuluma ekukhohlisa abantu ufana nangincamache lalaba kade bezenza abe MDC laba obona bo odube bona bala labo lokhu njeni laba sebuyele kuzano laba kade bengabe MDC la yakabuyele ngokuthuthu
7 studio 7 lenjani bazali bama ithina siyaphila ngizathanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlaka lesenzakale koBulawayo mabandla esisisi so mina bengithi lokho kwenzwe izano ukuthi ukuthi abantu beCCC babhane kumayama empila ayi 12 bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa ukuthi ungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano bavotele at least izaphu kuze kubonakala ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni sesidiniwe ngamanga esiwatshela imihla ngemihla yonke lokho esitshelwa amanga koze kube nini sitshelwa amanga sivuma hayi abantu laba ke baguquke shuwa batshintsha sibili kakhulu ngoba labo umuntu nxa kutshintsha kuyake kubusa umuntu wasezimbabwe futhi umntwana ozala ezimbabwe njengabo bona omnanga kwabezala ezimbabwe so akutshintshe ahambise ilizwe libuyele endleleni yalo yakudala ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana kodwa ngibuhlungu into eyenzakelwe ngobumenemene bezami ngiyabonga kakhulu ngisebutshana ngokuhlala
ngiyabonga Studio 7 ungena kuleli uhlelo lami ngelangelana namhlanje abantu bezamuPF bezama usihlonipha kakhulu kuleli lizwe siyahlupheka amarodi ethu afile khonapho wakhuluma khona ukuthi ilupane amarodi afile abantu bathwele nzima izimota azihambi ngenxa yamarodi bona bathi siyalungisa 40 years kabanika abanye ichance please kabanika abanye ichance labo beke sike sibona batsha noma inkomo ungayibona inkomo isibandala esibayeni uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalini ubophe ezihambayo asibopheni ezihambayo dedelani lathi abancane sike siyibona ukuthi singayenzani nani bantu hlakaniphani unganikwa nje isikipa suhlanya suhlanywa unganikwa nje kumbe irayisi suhlanya suhlanya ngeirayisi nje hayi sihlonipheni bantu sike sibona ukuthi siyenza njani sithele zima thina abancane 40 years ungasebenzi kuzima lokho cele ukuthi lami dike lingizwe lapho lami ivele ngishiseke kakhulu lingizwe ngenza ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini ngoba thukutheke kakhulu zondile esingenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kastudio 7 elinjani basakazi bonke labalaleli hayi siyabonga izindaba uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela izanu PF ngempela hayi abantu bayithakazelela izanu PF kodwa akula nto ezayitshila abantu izanu abantu bayahlanya mpela ngezanu PF ungakhuluma kuphi ngezanu emakhaya lapha hayi kungathi sibili usubaphoxe kwenye indawo kodwa bekhohlela kubantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yezanu kanti abantu badingani vele kuzanu kahle kahle abantu kabatshele iqiniso ukuthi izanu kahle ziyabanceda ngaluthi abantu abo badutshule emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yezanu kodwa ekuthola umuntu omdala labantu abakabasegoli labafayo kona legoli ehlanya ngezanu izanu ezamnceda ngani siyabona
njani msakazi livuka njani noma sengokhuluma lapho kobulawa iphumula emadonkini laba abantu njengoba becampaign angaka beforce abantu ukuthi emaralini nabo kuthiwa khona ungayeke ukuhamba kuzothiwa ngowe-trips ingakho ubona abantu emaralini akhona kugcwala so into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana lamele zithombe zonu ziyana kuthi besinabantu ade besisapota abaningi so yikho siwinyile ukhetho so i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo so into leyi ngicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu lokhu kusenzeka izinto abantu bengaboni ukuthi bayalimala ngoba manje ilizwe litshona phansi abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamanye amazwi bahawula bahlupheka ilizwe lela mali yayo imali yani yayikhona eminyakeni edlulileyo wabo-1990-something ayikho manje bayehlule ukutshela abantu ukuthi bayilethane abantwana besisafunda thina sasiholiswa amabhuku mahares manje bayehlule ukutshela abantu ukuthi uhlelo lomntulo leyana luvalwe yini lubuyani now amatitshi umgabe ephuma ehola 540 US dollar bona bayehlule ukuholiswa amatitshi manje maholiseholo ora-tiches into engelanceda udododa ezibhedlela kula miti manje amanensi athilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela kubolile kuyanuka yonke into akula nto i-right amadorobha abolile anuka manje kugcwele udoti emadorobheni akula nto i-right mayema usesibhedlela ufika bhalela i-quotation engantiwa uyi-hardware khonapho nizama ukuthi uyathola usizo esibhedlela zikahulumeni but zi-aim to fika ona usukhiphe imali awuma ungenamali uyafa awuphume uphile esibhedlela ezibhedlela zamanje izibhedlela ezinkulu ompilo so now ubuloku uqhubeka uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engafuni ukulungisa zonke lezi engelayo impendulo yokutshintsha sonke lesi simo so ucabanga ukuthi sisenkingeni ezilongezi siloke abantu besalandela lawa amakhehla lawo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0891-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202-465-0318. Kwezemelika, oyengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamachumi amane US $40 million kunyanga eziyisithupha zawonalo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Busani Ntini. Saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayanda sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, uyakhanya ukuthi lokho le-support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele bona bafuna ukwenza intando yabo. Khanya lokho bemsupporta sibi uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba lecala elilodwa elizamkhipha ku-race kuma-Republican kwenze ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwaziyo ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebe khona amanye lawa athi hayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo outside of the Republican Party bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami, hayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendule. I think amapholu aza kutsha kutshoyo, kodwa xa soke isikhathi bahambe bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hayi, amapholu engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu babuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka ayikho ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka yadlulayo emhlayo.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacitshwa mahlayana. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.